Ngenjwayelo ikhefu lephasika livame ukubona iningi labeZimbabwe elisebenza phandle kwelizwe liphindela ekhaya ngobuningi ukuyahlangana lezihlobo labangane. Kodwa lonyaka kulo mehluko omkhulu, noma nje kulabanye abaphakamileyo besuka eHebron besiya ekhaya, inani labo kade liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa leminye iminyaka ngekhefu linye. Esilindweni samabhasi edolobheni leHebron, amabhasi ahambela eZimbabwe kade engagcwalanga kangako kungaphithizeli. Omunye oweZimbabwe ohlala eHebron, umnumzana Eric Madlala, uthi yena ubone kungcono ukuthi athumele imali ekhaya hathi uhamba yena ngokwakhe.
Into zinzima ekhaya, uhamba uncedi ngoba ngizasebenzisa imali eningi, ngakho ngibone kungcono ukuthumela imali ekhaya ukuze iphathise.
Unkosikazi Emily Dube uthi iphasika yalonyaka ifike bengakaholi emsebenzini, okwenze ukuthi kube nzima ukuthi behambe ekhaya.
Sifiso besikhona, kodwa imali kayikho. Lesi yisikhathi sokuthi ngabe siyahlangana lezihlobo labangane ekhaya. Asitholi amathuba amaningi ngenxa yokubambeka emsebenzini.
Kodwa noma nje abanye bengahambanga ekhaya, kulabanenganyana abachaphe umngcele besiyabona izihlobo labangane. Umnumzana Andreas Sibanda ongomunye ophuma esiya kobulawayo esithi angekakhutha ithuba lokuyafika ekhaya.
Ikhefu le-Easter lisinika ithuba lokuyalunguza ekhaya ukuthi sibone abanye ukuthi banjani, ngoba leli thuba sizalithola njalo ngomnyaka ophela. Amanye amaholide la aba mafitshane phakathi kwesikhathi.
Abanye njalo abafana lonkosazana Samukeliso Dube bathi lesi yisikhathi sokuya enkonzweni njengokutsho komlayezo wePhasika.
Ikhefu lePhasika lisinika ithuba lokuthi thina njengamaKristu sivuselele inkolo yethu, ngakho mina ngizabe ngisenkonzweni.
Kusenjalo, uhulumende weBotswana ubike ukuthi umngcele weRamakgwebane lePlumtree kawusoke uvalwe ukuze abantu bedlule kungela ongabavimbela. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHebron kweleBotswana.